Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela, emoyeni ngenjabulo ngesonto ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ukuthaza uZulu wonke weZimbabwe uthi asukumele phezulu ahambe ke ayelobisa uthi enelise ukuthi avote ukhetho lomnyaka ozayo.
Ukuhlelwa kwesikhathi sokubhalisela ukuvota kuphehla umzabalazo wokukhuthaza uZulu ukuthi abhalise ngobunengi.
Imizi yonke kuyaliwa akulapho ongaliwa khona kathi akula muntu owakhiwa yendlu akula kuze ngalezikhathi ezowapho waphumela ngaze senzeni kawuphumeleli kodwa isikhakathini kuhlalisela phansi ukuthi libone kanti vele inkinga yangikhona ingaphi njalo iqondiswa njani.
Umkhokheli we-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai uxwayiswa ukuthi akhulumisane lo munye wabasekeli bakhe unkosazana Thokozani Khupe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amabandla ezombusazwe labenhlanganiso ezizimeleyo sebekhudaze uZulu weZimbabwe ukuthi abhalise ngobunengi kuluhlu lwabantu abazavota kukhetho lomnyaka ozayo. Kulandela isaziso sikamongameli Mugabe esokuthi uhlelo lolu luzaqala ngolwesine kuliviki luyeqitshwa mhlaka 15 ngozibandlela. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni afana leSouth Africa lazo sezikhuthazwe ukuthi ziphatheke kulolu hlelo. Sixoxele siphatha amandla sebandla lePeople's Democratic Party umnumzana Edwin Ndlovu.
Okokuqala sikuthaza uZulu wonke weZimbabwe uthi asukumele phezulu ahambe ke ayelobisa uthi enelise ukuthi avote ukhetho lomnyaka ozayo. Sifisa ukuthi basukumele phezulu abantu bakithi bayirejista. Okwesibili ngesikhathi asikhulumileyo umgalo ukuthi ngoJanuwari kuyabe kuvalwa sithi hayi uyazitsholo abantu kumele baphiwe amathuba agcweleyo ukuthi ke balobise. Siyakwazi ukuthi kulotshiswa ke kulotshwa ke kusetshenziswa ke imitshina elenetwork. Kwesinye isikhathi ke zathola ukuthi inetwork zizabe zihamba kube nzima ke ukuthi abantu barejiste. Yikho ke hayi ngesikhathi esiqambileyo sibona ingani ke abantu babakarejisti bonke ke ngokugcweleyo. Kodwa ke sikhuthaza-ke abantu ukuthi abasukumele phezulu belandela yena la mazwi akhulumileyo ukuthi uvalwa ngoJanuwari sizibone sonke ukuthi silobisile. Kodwa ke nxa kufika leso sikhathi kuzamela kukhangelwe ukuthi abantu kambe bonke batholile amathuba ngokugcweleyo na ngoba sinanzelela ukuthi kathesa abantu abaningi basadinga-ke izithupha labaphelisa certificate baningi abangelakho. Nxa-ke bangakuthola lokho-ke hhayi abahambe berejista-ke ngobunene.
Njengebandla lizafika yini kwamanye amazwe afana labo South Africa mhlawumbe labo Botswana langapha eMelika likhuthaze abantu beZimbabwe ukubana babuyele bayebhalisa?
Silalo-ke lolo hlelo-ke i-department yethu ekhangeleke ze-international relations ubudlelwane-ke lamazwe ke aphandle luzaphuma-ke luyekhangela-ke ama-structures ethu aphandle kwelizwe ukhangela abantwana beZimbabwe abaningi abaphandle kwelizwe ke bakhuthazwe ukuthi-ke kababuye bazolobisa babuye njalo bazovota ngoba udubo lukhona lapha ekhaya. Ibandla leZANU PF kumele ke ngomnyaka ozayo liphume likuthele embusweni-ke kungene-ke abantu-ke abazabona ukuthi bavuselele-ke umnotho welizwe-ke osofile ukulawa libandla leZANU PF.
Umnumzana Edwin Ndlovu yisiphathamandla sebandla le-PDP. Abadala bathi induku kayakhi muzi. Ngokunjalo kuyadingeka ukuthi umkhokheli we MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai lomsekeli wakhe unkosazana Thokozani Khuphe bahlale phansi bakhulumisane ngokuxabana kwabo phezu kodaba lokubunjwa komanyano wamabandla aphikisayo. Kuxwayisa umsekeli wesikhulumeli saleli bandla unkosazana Thabita Khumalo.
Abantwana basezimbabwe bayadubeka kumele sibakhiphe ubugqilini bezane sibakhipha njani nayo siyindlela yakhona lapho kuphambaniseke khona kungapi ayinkokheli zethu kazihlale phansi zilungise khonokho ayikhona ukuzidlephana kwabo emaphepheni umzulu yeso zazivotela besesithini ongamakhuphekahambe ekhuluba nje beyikhulumisana nobakuthangirayo nangule nto emkhubayo lokhu kutsho ekhekizivuyo uyabhalelwa ngabantu njengonaba ababhalayo ngokani akusoze kusebenze khonokho akuhlaleni phansi kukhulunyiswane kudinge indaba lapho ekhona indaba icubungule
koniwa ngomlomo kulungiswe ngomlomo utsho njalo ngezinye indlela
kakhulu ezanda futhi sahamba empini kazibuso abantwana bafa bepelile izwelo laleli kesezivela kuzibuso khonapho kwenzakalani awuhlelanga ngaphansi kwakwaphumalelankeza constitution isisfire sesiqeda ukubulalana so sigingane ekubulaleleni nasikwazi ukuthi yangena kubodrim sizakhulumela siqedelane sabulalani sasibeze sebodrim kuba ndingaze kuqala ngebodrim ngasibulalananga
ubaba uTsvangirai njengomkhokheli webandla eseke wenza imizamo yini eyoku chayela uMakhuphe ucingo ambize njengomuntu omdala wathi Makhuphe buyasikhulume buyasihlale phansi
leyo inzima ukuthi ngiphendule ngoba kangazi ukuthi ubaba yena xa esenza umsebenzi wakhe uyenze njani kodwa mina lanxa kunjalo nabantu abadala inkokheli zethu kumele badinge amatshe ngoba lapho kule ntuthuko khona okule change ngesilungu kuzaba lokuthokozela okuthize kodwa kakusho ukuthi kayisezenzakale le nto kuzameliyenza but kumele siyibumbe ize ivuthwe ize yamukelwe ngendlela ezakwamukela ngabantu bonke but ukuthi lokhu ukuthi ubabufonele umama Makhuphe angikwazi ngoba ngabadala bami ngingababuza ukuthi like lazibakhulumisana yini but mine ngokhuthazayo ukuthi asisoze siyeke uma sisenza lokhu esikuyenza
unkosazana Thabita Khumalo ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT. Ngilifake ke kancane ezandleni zikaGill Dube esiphe uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu.
Amasiko akwethu ihashonaphi ona amasiko.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke ngilobaba uPeter Zwide Khumalo. Baba Khumalo kunjani?
Ngiyaphila baba Dube kunjani wena?
Ngiphile kakhulu kunjani kula ngapha koBulawayo?
Hayi, ukondile ngiyathaba ukuthi wena ukanjithi isibongo. Sebebane ngabanjithi isibongo ngapha, kanti nilekele lani kujithi isibongo.
Mina vele ngumthembo ozithembayo, ngiyadlala nginjalo.
Ha, kodwa ubona omnye uDube ngapha esigodini layo uthi uKhumalo, sekufuna indlela nje ezinye ezingazaziyo futhi lana.
Yiye madoda kuzima kunokho bantu benkosi. Khumalo singathi yena kusimo siphi sokudinga umntwana ozathatha ke ubukhosi bukaMthokazi.
Kusukela ngo-6 November 1997. Owaba khona umhlangano owabizwe izinduna ezine zithi zidinga lapha okulomntwana khona kwavunyelwana ukuthi umntwana ukhitshwa yidluka lobhengula. Mhlaka 31 December 2014 amakhumalo futhi ahlangana avumelana ukuthi umntwana ukhitshwa yidluka lobhengula. Ngakho kusukela lapho idluka lobhengula ngo-January 2015 kuze kube kathesi ilihlangana ihlangene izindlu ezihlanu ezaba labantwana endlini kalobhengula ezintathu kangubo yenja uMankisimana lomthezima bazange babe labantwana injukanjuke ekasidotshiwe ekanyamande ekamhlambi ekasintinga yizo ezaba labantwana ngakho izindlu lezi bezimelwe zakuphela ukuthi zizasebenza ndawonye zikhangelele ukuthi zikhethe umntwana phakathi kwazo okwakhathesi indlu ngokwayo ekalobhengula isilitholile ithole ngakho okuzakwenzakala ukuthi kuyalandela isintu kwaziswe izinduna labanye abamaseko ahambelana lokuthi ubukhosi bumanjani njengamanye amakhumalo izinduna yizo ezizaba lomlandu wokwazisa abantu ukuthi umntwana ngubani aso mlandu wako Khumalo ukuthi bakhiphe ukuthi umntwana ngubani ngoba kale kufanana lokuzibeka lokho. Njalo izidona zingakhipha ebantwini ngoba izodla abantu yizo futhi ezizalungisa ukuthi umntwana ugcotshwa nini.
Ye kodwa siyabona ke ukuthi kule mbiko ekade lokhu iphumaphuma lapha omunye oziphumele egcikeni umnumzana Stanley Raphael Khumalo uzobuya ke sizwe kuthiwa kulolu baba futhi njalo okuthiwa ngumbulelane loBhengula kambe abantu po bakuthatha njani khonoko.
UStanley Chuma Khumalo hatshi kazalwa endlini kaloBhengula ngakho intonga yobukhosi ayikho endlini lapha athi ukuphuma khona ngoba lohlangabeza kazange kubaki ngisho ubukhosi kaloBhengula. Ubulelane ngumntwana wethu umntana nami mina njoba nginje umntana wethu uzala endlini kaloBhengula kodwa ukuphuma kwakhe ukuthi kuthiwe nguye oba inkosi akukhitshwanga yizwi kaloBhengula ngendlela okwakuvele kumiswe ngayo ukuthi izwi kaloBhengula yiyo oyikhipha umntwana. Okwenzakeleyo yikuthi kulamanye amakhumalo ahambe ayamfukula khonale e-Eastern Cape abuya laye athi phakathi kwezwi kaloBhengula nguye ofanele abe yinkosi. Ukuthi bamthole njani asikwazi njalo thina asinazi siyingene indaba kaBulelani ngoba umntana wethu siyamthanda siyamzala kodwa indlela yokukhethwa kobukhosi ngendlela izivaloBhengula ekubambe ngayo hatshi ayisiyo emkhiphileyo. Kodwa emfanele kutsho ukuthi ukuwabuya emele iziya kwabo wahlangana nezivaloBhengula kabili kodwa waseziphuma waya kumalala amanye amakhumalo eceleni ukuthi akhethwe yena ukuthi abe yinkosi. Hatshi izivaloBhengula ayikamkhethi njalo ayisuye embonileyo ukuthi abe nguye oba yinkosi kodwa asiungeni kangako ngoba amakhumalo lawo yowafanele achasisele abantu ukuthi bakwenze njani enxeba i-intanethi asikwazi.
Ye kodwa nxa sikhangela phela abantu abasoze bethithana ingqondo khonapho ukuthi akusakhanya ukuthi kuya ngaphi khonokho esikhuluma ngakho.
Abantu besintwini isintu sabo bayasazi ukuthi sihamba kanjani njalo silethemba ukuthi ye kwenzakala ukuthi baphamaniseke basingazeke ngenxa yokuthi sokube labantu abaningi abanza ukuthi bathi bazinkosi kodwa indlu eyasala le ntonga yindlu kaloBhengula njalo indlu kaloBhengula ibikele izinduna zayeluleka ukuthi ibambe njani lo umsebenzi.
Ngithathele lithuba ukuthi ngikubonge kakhulu baba Khumalo ungathini lakusasa.
Ngiyabonga baba Dube.
UKhumalo-ke udabuka endlini yesikhosini yesizwe sikamthokazi Oliver lesemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithembayo uGifts Dube lilale.
Siyabonga ejahala kodube ngohlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Siqhubekeke ngohlelo singene kuhlelo lwabasakhulayo.
Ikudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumayikhobe lamhlanje kuhlelo ngizabe ngixoxa loLois Khapondo ongisakhulayo owaye kuhlelo lweMandela Washington Fellowship kulumnyaka. Ulabo ntanga abasephatha ama-tours behamba endaweni ezitshiyeneyo befundisa abontanga ukuthi bangafaka njani ama-application abo ukuze labo bathole ithuba lokungena kuhlelo lolu ngomnyaka ozayo. ULois waye ngomunye owayephatha ama-tours lawa yikho lokho esizabe siphatha udaba mayelana lakho lamhlanje. Nkosazana Khapondo, ngiyakwamukela kuhlelo, unjani?
Ngiyaphila linjani?
Hayi, sina siyaphila Lois. Awungitshele ngamafishane mayelana ngohlelo lwenu esingathi ngesingisi i-tour.
Kuzabe kune team eyabichiyene ezabe ihamba right round Zimbabwe. So far sebenze eGweru leMashingo, bazabhoda beGweru eKadoma. Azafika labo Lupane wodinga ewange bezama ukuthi abantu bebatshele ukuthi ku-apply kanjani kuhamba njani ukuthi umuntu ezengeni lakho ukuthi kufuna umuntu onjani ukuthi a-apply lokufunekelayo.
Ushilo wathi kulaba sakhulayo abajiyeneyo abazabe bephatha uhlelo lolu ngasendaweni ezijiyeneyo wena ukuthimi iphi?
Ye kuyabe kunama-tiyari ezijinjeni ngoba indawo zonke sezinalezi kulamanye ama-fellows abe khona so umuntu abe ekhulumayo endaweni yabo eseduzane layo khona lenabe yisemtari.
Abontanga basemthari bona bayibone njani ithu yena?
Babuyile ngobuningi babo bakuthakazelele abanye bebesesaba besithi bake bazama uku-apply so besibakhuthaza ukuthi lami ngake nga-apply nayekela ukungena lokubizwa kuma-interviews andizwanga but last year ngazama bahle bangibiza ngahamba e-America so ukuthi bengalahli ithemba.
Ngaphandle kokwesaba abontanga bona babe lesikhalo esijiyeneyo na? Ngibuza ngoba ngibona ngani ithuba likhona lokuthi bakhona abontanga abazakhaliswa ngokuswelakala kwemali ukuthi bayefake i-application yabo.
Hayi bebekhuthaza ukuthi bebakwanisa ukusebenzisa leyana okuthiwa yi-American corner iyatholakala indaweni eziningi and kuyabe kule Wi-Fi eyamahhara. So besibatshela ukuthi hayi likhululekile ukuthi libuye lizosebenzisa ama-machines kulama-laptop ama-desktop. I-Wi-Fi eyabinge yamahhara yikho kodwa nje kuphela okuyabe kufunakala ukuthi umuntu a-apply eyinye i-cost ngoba nxa kuyukuthi uyabizwa kuma-interview uyabhadala imali yakho bayakunika imali yebhasi so wena okuyabe umele ukuyenze kuphela ukudinga i-internet cafe makuyukuthi akula-American corner lapho khona kumbe nxa ikhona uyawumele uhambe i-American corner iyesebenzisa i-Wi-Fi yamahhara.
Uhlelo lwe-Mandela Washington Fellowship luzivabe luqala nini ngomnyaka ozayo?
Ama-applications avulwa mhlaka 13 September, avalwe mhlaka 11 October. So, kuthiwa ngabo-December khonapho, uyabe usukwazi ukuthi bazakubiza kwi-interview yini, and then ngabo-March, nxa kuyukuthi utholile, yikho lapho seliqalisa ukwenza into zama-visa njani, and then mid-June, abantu sebeyamelisa.
Ngiyazi ukuthi kulo hlelo lweMandela Washington Fellowship olwenzakala kwele South Africa. Ukhona umehluko na phakathi kohlelo olwenzakala kwele Melika njalo uhlelo olwenzakala kwele South Africa?
Akuchiyananga kangako nje except ukuthi indawo ezijiyeneyo ukuthi laba babe bese South Africa abanye bese America but akuchiyananga kangako.
Masigoduke siyophatha udaba mayelana ngale tour. Seliyenzile ngaseMthari, zikhona izinye indawo na lapho le tour izaphathwa khona?
Kule Mtoko, kule Blinda, kule Kariba, Okwe, Bulawayo, iMashingo leNtare yenzileyo. So bazazama and kulezi indawo futhi ezangizelelwe engazikhulumanga. Ukuthi umuntu wonke athole ithuba lokuzwa ukuthi kuhamba kanjani nxa umuntu esengu-apply.
Masiyigqibeke Lois, wonke umuntu olesifiso sokuthola ulwazi oluthile malanga ngama-tours lawa kumele bayephi?
Bayase-advertiser online kuma-Facebook. Le-American Embassy, bengalike i-page ku-Facebook ye-American Embassy, iyaposta ama-post ukuthi namhlanje siyabe singaphi, kusasa siyabe singaphi, njalo njalo.
Hayi, Nkosazana Kapondo, siyabonga kakhulu, bekuhle ukuba lawe kuhlelo.
Hayi, lami imbonile.
Balaleli, bengixoxa lo-Lois Kapondo, owaye kuhlelo lwe-Mandela Washington Fellowship kulomnyaka, sixoxa mayelana ngama-tours abo, lapho bayafundisa abontanga ukuthi bangathuthukisa amathuba abo okungena kuhlelo lwe-Mandela Washington Fellowship ngomnyaka ozayo kanjani. Masidibane ngeviki ezayo, olivalelisayo, ngu-Mike Obe, lilale.
Siyabonga Big Mike. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu, lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa.
Usiphathele uphi umbhalo namhlanje?
Namhlanje bengifuna ukukhuthaza abalaleli bethu ngombhalo kaPawulu owalobela abaseRoma ichapter ka-1 verse ka-16. Paulo akhuluma lapho esithi yena ngoba mina kangilamahloni ngevangeli likaKristu ngoba lingamandla kaNkulunkulu kube losindiso kuye wonke okholwayo. Kumjuda kuqala nakumgriki. Ngifuna ukukhuthaza abalaleli ukuthi sinanzelele ukuthi isiKristu sikhula ngenxa yokuthi kumele kube labantu abaqhuba ivangeli. Ivangeli lona kathi vele kuyini? Umbuzo oqakathekile okumele siwubuze lo. Ngenxa yokuthi singakhangela ukuthi kathesi sokusiba namabandla amaningi aqaliswa ngabantu, okuba le mbuzo eminingi ukuthi leli bandla ngelesiKristu kumbe silo lesiKristu. Uphawu okumele libe khona kulo lonke ibandla eliba khona esingathi liphilayo kumbe liletha impilo ebantwini ukuthi lelo bandla kumele libe liqhuba ivangeli likaKristu esingathi yindaba ezinhle. Indaba lezo kuyini? Siyananzelela uPawu lapho uthi yena mina kanilamahloni ngaleli vangeli ngoba okokuqala ivangeli yilo amandla uNkulunkulu asebenzisayo ukuguqula impilo zabantu. UNkulunkulu nxa umuntu ezikhulumela nje ngamazwi akhe engeke aguqula impilo zabantu kodwa nxa amazwi omuntu ehlangane nendaba ezinhle ezichasisa ilizwi likaNkulunkulu elikhulula umuntu phakathi kwesono, phakathi kokukhathazeka, phakathi kwemithwalo umuntu abelayo engeke akhutshwa ngomunye umuntu, engeke akhutshwa ngendlela thina abantu esingasebenzisa kodwa ikhutshwa kuphela ngivangeli likaNkulunkulu elika indaba ezinhle ngoba uJesu uyasiphendisa uthi wozani kimi lina elisindwayo ngithathe umthwalo wenu ngoba owami umthwalo ulula. Sokuqala sinanzelele ukuthi ivangeli zindaba ezinhle ezivelela uNkulunkulu ezigxile phakathi kwelizwi lakhe ezikhipha umuntu phakathi kwenkinga umuntu abe ekiyo yona. Okwesibili sinanzelele ukuthi ngamandla kaNkulunkulu kanye losindiso lwakhe usindiso ngesigriki ibalela ukuthi usindiso lugoqela ukukhululwa emkhuhlaneni, ugoqela ukukhululwa phakathi kwesono, ugoqela yonke into eyenza umuntu abe ngumuntu. Ngakho siyananzelela ukuthi uPawulu uthi kumeleke lindaba iqhutshwe nabantu abayizwisisayo kazani abantu indlela uNkulunkulu ayidlelayo eyenza ukuba omunye umuntu athole usizo kuye ukuthi kumele kube lomunye umuntu ozahamba ayemtshela. Yikho sinanzelela ukuthi kudala kwakusika labanandi. Siyakhangela ukuthi ngaphe Afrika ukuze sizithole lezi ndaba ezimnandi sathola abanali abavela ngaphetsheya. Kodwa-ke siyananzelela ukuthi labanali abasekho kathesi sekudingakala ukuthi kungabe kungubani kumbe ngubani David Livingstone abasoze bebekhona kumbe Robert Moffat abebekhona kudala kodwa sekudingakala umuntu ngokwakhe ukuthi athathe lindaba ayitshele umakhelwane wakhe, athathe lindaba ayitshele abantu emsebenzini. Njalo ngiyananzelela ukuthi abantu abansundu khanya ngani kathesi nxa bejungula bathi yitho sesibaningi esizwisisa ivangeli ukwedlula abantu abaphila ngaphetsheya. Ngakho ukuthi leli ivangeli kumele silithumayele endaweni zonke. Siyananzelela ukuthi uPawulu uthi yena leli vangeli yilo lodwa elenelisa ukuthi liguqule impilo yomuntu. Ngiyananzelela ukuthi kathesi sokugcwala imicimbicimbi eminingi abanye njalo babeze benze le minye imicimbicimbi esabisayo bedlisa abantu itshani, abanye bedlisa abantu izinyoka. Konke lokhu ayisikho vangeli.
Kuyigqibe mfundisi.
Asigcibeni ngokuthandaza sikhangele ukuthi wena lo mlando u-Isaya uthi yena uNkulunkulu ukhulumisana la esithi ngingakuthumukani na. Wena namhlanje lo mlando ukuthi uthunywe uNkulunkulu okuqhuba leli vangeli. Baba igama likaJesu siyathandaza ukuba sizaqhuba ivangeli lapho ezikhona ezikoloni, emakolishini, kuma-university emsebenzini. Baba igama likaJesu thandazela abalaleli bethu kuba njalo laba abangalaziyo lelo vangeli lizabakhulula njalo lizabafinyelela. Igama
lika Jesu, amen. Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki eza.
Sibonge kakhulu.
Lapho besivuselela umoya silo mfundisi uSelisipanda kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya. Siqhubeke uhlelo lwethu lwalamhlanje ngodaba lokuzilibazisa sihamba lomhlabeleli kaMasikandi unhlansentsha. Bela kamnandi lapho unhlansi kungoma yakhe ethi singabantu banye eyisihloko sedlalade lakhe lesibili. Kona kahle kahle ingubani linsizo?
Unhlansi nje ufani wakwaNdlovu ngisuka eCholosho eBhumbi Scott.
Ungene nini kwezomculo lapho?
Kwezomculo ngiqale 2014, ngiqale ngicula no Promise Mkandla, oculela iqembu le Cross Dead, bengicula irumba leso sikhathi ngaya ngaqala uMasikandi 2015 ngakhipha isithi lokuqala elithi iphoyisa lomthetho.
Wasuka ke khonapho
kwathi 2016 ngakhipha i-album yesibili ethi singabantu banye inengoma ezi-12 yiyo le esikhuluma ngayo manje.
Kungani usuke wathiyana le rumba wahamba ngonyawo lukaMasikandi?
Usho ukuthi ngasuke ngathanda kakhulu umculo kaMasikandi, ngangijwayele nje ngithanda ukudlala wona, nabantu engangihlala nabo babethanda wona, nami ngagcina sengiqala ukuthi hayi ngiculeke uMasikandi ngoba ngase singuthande kakhulu ukudlula irumba.
Ayo bamukela njani abalandeli umculo wakho?
Ikakhulu kuleli CD elikhiphe 2016, hey, balithande kakhulu namanje kungena amafoni bathi sesifikile isikhathi sokuthi ube uyarecorda iCD liphume ngoba bawuthande kakhulu umculo wami.
Elesithathu libuya nini?
Ngibhizi ngirecorda lona nje kumanje, ngicabanga ukuthi u-5 November makungekho into engiphazamisileyo lobe seliphumile.
Bakuthola ngapha abakudingayo?
Abangidingayo inamba zami ilezi 061 34 14 641. Uyangitholakala kuWhatsApp nase phone call uyangithola la.
Enkundleni yeFacebook awukho?
Ngikhona nakuFacebook, uyangena nje udinge lapho uthi Toolbag Mhlansenja, ngiyohle ngivele nje nayo yonke imbali yami iyohle ivele lapho ukuthi ngiqhamukaphi, ngisukaphi, ngumuntu onjani, ngihlala kuphi manje ngoba ngilana eSouth Africa.
Siyabonga Nduna, uqhubeke ngomculo wakho.
Yebo, ngibonge nami baba.
Uphuma ke enkundleni uNhlansi esithi ngiphelezele. Dabuka echolocho uNhlansi Ntsha egqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje. Singake hlukanise khangele ebezihamba phambili. Ukuhlelwa kwesikhathi sokubhalisela ukuvota kuphehla umzabalazo okukhuthaza uZulu ukuthi abhalise ngobunengi. Umkhokheli weMDCT uMnumzana Morgan Tsvangirai uxwayiswa ukuthi akhumisane umlotha lomunye wabasekeli bakhe uNkosazana Thokozani Khuphe. Kwanelokwalamhlanje mthwakazi omuhle olivalelisayo ngontungamile inkomo lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.